kulusizi ngoba ungakhangela lo othetha ilizwe wathi yena ukhangelele i-civilian vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo civilian ziyazinza ziyahlukumeza. Kodwa ungakhangela inhlanganiso zezi zonke kazikazi zithi hambani kuyovotela abantu zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalile. Kube sekubonisa ukuthi laba abaphethe amandla kwalesi sikhathi into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa ispeciali intsha. Yikho besihlukumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalisa.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa, kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Akule kafikho ikebe singesani, akunasizathu esiqinileyo nje, yikuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bebhalise. Bona bajayele ukuthi becapitalize nge-apathy, so abantu bengabhaliswa ngobuningi. Basho ukuthi sami ukuthi bangadliwa.